Lonyaka abebutho bananze usuku lwabo phansi kwendikimba ethi ZDF celebrating 40 years of excellent service to their people. Kodwa akula mcimbi yokufola lokubukisa izikhali zabakubutho njengeminyakeni yonke ngenxa yohlelo lwe-lockdown lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Ngasikhathi sinye uZulu usola ukusebenza kwabezomvikela ethi amalungelo oluntu ephulwa mahlayana ngabebutho. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo wakobulawayo uthi ilanga leli alisela sisindo ngenxa yokuhlukunyezwa abahlangana lakho ngaphansi kwabebutho.
Isuku lwakhathesi lwamabutho esithi yi-Defence Forces asikubona ukuthi kuseyikho sibili ngoba bahlala betshaya abantu omelingababa babanakekela akusincedisi ngalutho. Sokulusuku nje kuphela olukhona olusekhalendeni yelizwe lethu leZimbabwe. Kodwa isiqokoqela sendaba yisiyiso kulokhu. Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke. Kudala sasithi hawu usuku lwamabutho. Sijabula ngoba kwasilethelani ukuthula elizweni. Kodwa kathezi ukuthula kwakhona kakukho ngamabutho angikhona wona lawo.
Umnumzana Dumile Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ilanga leli alisahlonipheki ngenxa yezizathu eziningi.
Ayisela meaning, mhlawumbe engxenye kudala abadala besaqhulayele meaning. Kodwa mina amboni meaning yangikhona ngoba abantu okumele kube yibo ukuthi bangabe basi defender. Njengamanje la yibo esisibayesaba more than isithe esingasilimazi bona. So nxa sikhuluma nge-defense angiboni i-defense esikhuluma ngayo ukuthi singathi we are celebrating i-Defence Forces Day. Which defense esilayo thina njengabantu ngoba i-defense yangikhona yiyo esihlukuluzayo njengamanje yiyo esitshayayo. So hayi kimi i-Defence Forces angiyiboni lokuthi kuyini njalo angila meaning layo njalo futhi asonto engicabangayo ukuthi kumbeni kule Defence Forces imbona nje kufanana konke mhlawumbe bona ababayibe baprotector.
Unkosazana Kelly Nyoni esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi abebutho sebehlala njalo nje besemgwaqweni besethusela uZulu.
Kudala abebutho babengaphombukubona bonakala bebhotabhota njengalokho esesikubona khathesi. Manje khathesi kunzima ukuthi sithi sithakazelela ilanga labo ngoba bona kuyibo abasihlukumezayo abasitshayayo.
Umnumzana Dumile Dube uthi kumele abebutho bayangeke ukunanza usuku lwanamhla ngoba bencindezela uZulu njalo besephula amalungelo oluntu.
Usuku lwebutho lonyaka luthakazelelwe ngesikhathi lapho abantu abambalwa bebika ukuthi bathunjwa bathoye ukuthi abanye babotshwe ngabebutho lamapholisa behlangene. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi webutho ethi sebe le minyaka engama-40 besebenza ngobuqotho njalo beletha ukuthula elizweni. Umongameli ubonge uZulu ngokugcina ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lokungahlaliseki.
Usuku lwe-Defence Forces Day lonyaka lunanzwa ngesikhathi kuphuma imbiko ethi kulabantu abathunjwayo abanye betshaywa kuthi abanye njalo bebotshwa ngabakubutho lamapholisa behlangene. Kodwa esethula umbiko wakhe wokunanza leli langa umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi wabakubutho ethi sebeleminyaka engama-40 besebenza ngobuqotho njalo belondoloza ukuthula elizweni. Uhle wathatha leli thuba ngokubonga njalo uZulu ngokulandela iziqondiso zokulondoloza ukuthula lezokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokungahlaliseki langokuhlaselwa yilabo abathunywa ngamazwe aphetsheyo abelenjongo yokugenqula umbuso wakhe okuvezwa izijeziso zenotho ezafakelwa eleZimbabwe yila mazwe agoqela eleMelika. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.